odokotela abasanda kugqiba izifundo ezibhedlela zempilo Central Hospital le United Bulawayo Hospital bangene elangeni lesibili lokukhalala umsebenzi bekhala ngokuthi iholo aliseneli ukuba baqhubeke besiza emsebenzini nsuku zonke. Udokotela omkhulu esibhedlela sempilo Central Hospital, udokotela Solwayo Ngwenya, uchasisa isimo ababhekane laso okwamanje.
Okwanamhlanje ilanga lesibili odokotela bekhalela umsebenzi khonapha empilo lelizweni nje jikelele. Hayi, siyasebenza kuhle esibhedlela, silethemba silokhu esimelele odokotela laba ukuthi baphenduke bengaqedelani ukukhuluma lohulumente. Kodwa hayi, abantu bayelatshwa, baya-operatwa, babeletha kuhle, isibhedlela sihamba kuhle.
Odokotela bathi bazamile ukukhulumisana lohulumende ngokuba akhuphule iholo labo kodwa akabalaleli, ngakho bazaphenduka emsebenzini bengabhadalwa imali abayicelayo njalo ihambelane lesimo somnotho elizweni. Kusetshenziswa isisindo semali yesilinganiso samabhanga yokuthenga imali yakwamanye amazwe. Kusenjalo ukuthonisiswa kwecala kwamalunga amahlanu ebandla lemthwakazi Republic Party abotshwe ngeviki edluleyo behlabelela phandle kwedale le-High Court belinde ukukhululwa kwanduna uNhlanhla Yamangwe Felix Ndiweni kuqalile namhlanje e-Trade Gold Magistrate Court lapho umantshi uNkosikazi Adelaide Mbewure adlulisele kolwesihlanu kuyona le iviki ukuthonisiswa kwaleli cala. Igqwetha elimele amalunga amahlanu emthwakazi Republic Party umnumzana Dumisani Dube weMathonsi Ncube Law Chambers uchaza impumela yedale lamhlanje.
Asingenile babiza umfakazi oyedwa olipholisa le-Law and Order kuthi awudasedlulisela phambili ngolwesihlanu. Hayi, inkundlithele ilamanye amacala efuna ukuwayathesa, so ngeke bevume ukuthi sicethile ngalokho sokhu senza udaba lodwa.
Umtshutshisi uNkosikazi Mathaba Consilia kuCourt 5 e-Trade Gold Magistrate Court lamhlanje utshele abahlanu laba ababalisa uPatron Xaba oleminyaka eyi-43, u-Akim Ndebele oleminyaka eyi-32, uPrince Ncube oleminyaka eyi-28, uNdabezinhle Ncube oleminyaka eyi-38 lomongameli Mlotsha oleminyaka eyi-38 ababhekane lecala lokuhlabelela bejonge ukudala udlakela baphenduke edale ngolwesihlanu. Umtshutshisi utshele idale ukuba abahlanu laba babehlabelela ingoma zesindebeleni behaya phandle we-High Court ngesikhathi belinde impumela yedale lokuthetha isicelo sikanduna uNdiweni sesibambiso se-bail okwakulakho ukudala udlakela kanye lokuphazamisa amabhizimusi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.